Bebecula begida ingoma zomzabalazo abakade betshengisela laba bafika ema-ofisini ogatsha bezobudlelwano be-South Africa lamanye amazwe bethwele amabhakani lemibhalo ekhuthaza lelo lizwe ukuthi lingasekeli ukungcindezelwa kukazulu weZimbabwe. Esethulela iziphathamandla zikahulumende we-South Africa izikhalazo zabo, umgcinihlalo webandla le-CCC kwele-South Africa uMnumzana Trusty Ndlovu usole umongameli Ramaphosa ngokwenzela amhlophe umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi iqula le-SADC eliqapha ukhetho likubeke kwacaca sobala ukuthi ungene kuleso sikhundla ekhethweni olube lokuqilibezela okukhulu.
Kuwe uRamaphosa sicele ame nabantu, sicela ubaba uRamaphosa ame ne-SADC report. Ngoba leya report inamandla ukudlula i-report ye-ZEC. I-report ye-ZEC yiyo leya ya-announce ama-results awamanga.
Le yinto ebuyagcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Siphathiswe Ndlovu, yena-ke othe akakuzwisisi ukuthi kungani uRamaphosa lenkokheli zebandla lakhe ele-ANC bengakuzwisisi ukuthi ukhetho lweZimbabwe lwaqilibezelwa.
Sifuna abuyele asebenzisane le-SADC, babuyele babuyele kuripoti yabo. Ama-election uma kunendlela ukuthi iqalwe kahle kabusha, kube eqale phansi abe free and fair.
Ilunga le-CCC uNkosazana Petronella Mutshenje uthe nguye uRamaphosa oseze wabangela ukuthi kube nzima ukuthi inhlanganiso ye-SADC ibambe udaba lweZimbabwe ngokuphuthuma.
Waphazamisa uRamaphosa ngokuthi atshengise ukuthi yena usesayidini likapresident wethu, yena thina siyakhala ukuthi ama-elections arigiwe, kodwa yena iyaqhubeka ngokuyamcongratulate upresident. Kuwrong khona lokho.
UNkosazana Sikhulile Tshabalala, isizalwane seZimbabwe esesihlala e-South Africa, uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi lokhu akwenzayo ngezinye zezizathu ezenza abantu bengabuyeli ekhaya.
Sifuna ukubuyela ekhaya, but ilizwe lethu aliko right nendaba yokuthi we are depressed, we are facing dictatorship. Asihlalanga kahle elizwe lethu, siyasokola eZimbabwe.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Zenzo Khumalo, yena uthe ubezotshela uRamaphosa ukuthi uMnangagwa wakhe lo amsekelayo uvalele amalunga ebandla le-MRP ayisitshiyagalolunye 9 ejele kungelacala abalenzayo.
We are not refusing ukuthi siyezima, but all what we want is asisapote ukuthi sibuyele ekhaya, akhondene each and everything yenzakala ngoMnangagwa.
Isiphathamandla se-ofisi yogatsha lobudlelwano be-South Africa lamanye amazwe uMnumzana Linda Maso wemukele izikhalazo zabakade betshengisela laba wathi uzazisa lapho okufanele ziye khona. Kusenjalo isikhulumeli sebandla lezanu-PF kwele-South Africa uMnumzana Walter Msununguli Mbongolwane uthi okwenziwa ngabe-CCC yikuchitha nje isikhathi.
URamaphosa bayakwazi ukuthi kwenzakaleni eZimbabwe, bayakwazi ithombe elinqobileyo, yingakho behambe bayafakaza ngesikhathi egcotshwa umongameli waseZimbabwe.
Le yinto abe-CCC kwele-South Africa bathi namanga aluhlaza asukuzelwa iZanu-PF ngoba isazimhlophe ukuthi nxa kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe kayingeke kwaba. Melesiko 7 ePretoria, kwele-South Africa, inguThuso Khumalo.